onganazelela imidlalo leyi ibingeke yaqhubekela phambili uma izifa ibingakwazi, ngoba onompembe bonke abakhona elizweni ba-under izifa. Ma yona i-PSL kade ingazidingela onompembe bayo, kade kuyabe kufanana lokuthi umdlalo lowo ngumdlalo nje ongelasisinto. Kodwa uzananzelela ukuba norefade bekhona ngabezifa, ungananzelela eluveve unompembe obekhona bekungundazi yena ovela kwelewange, nompembe ovele yazakala ekuzifa. Kuzokuthi obe ngu-match commissioner nguNdumiso Gumede. Lapha ngikhuluma ngomdlalo obukhona phakathi kwe-Aumine le-Chicken Inn. Umdlalo ususiyaphela, sibonile ukubana uGumede ubekhona kanye laye owe-PSL uNdebele.
Obevele elezi zathu eziqinileyo lapha phakathi kwenhlanganiso ye-PSL lezifa ngubani?
Bonke bebelezi zathu eziqinileyo. Izifa ngama i-national team idlala ilelungelo lokubana bonke abadlali bebe ku-national team ukuze i-national team ilungiselele leyo mdlalo ezabe idlala. Ngokufanayo layo i-PSL uzananzelela ukubana sesingena evikini lesi-6 singela ama-league games, kutsho ukubana bese sisalele emuva kakhulu. Lakho bese kuqakathekile ke ukubana kutholakale ukubana imidlalo iqhubekele phambili. Kuqakathekile ukuba konke lokhu abakwenzayo bekhulumisane zona zombili lezinhlanganiso, akathi ukubana indaba zangkhona ziphume seziphume emaphephandabeni abezifa besithi imidlalo kayikho, abe-PSL besithi imidlalo ikhona.
Kumdlalo oke wayibona lamhla kudlalwe njani?
Seluveze stadium lapho-ke i-Aumine i-Chicken Inn ngethuka one. I-Chicken Inn iqalisile ke yona ukuhlohla lomfana bamthungutenda indoro uchayeke igoal lakhe lesi-12 kuleyi season. Kwase kuzokuthi nge-second half i-Aumine ibuye sidlala kakuhle, uTimothy January wabatholela i-equalizer, kwazokuthi uMenard Mupera wasehlohla-ke kufe penalty eyenze ukubana i-Aumine iwine nge-2-1. Kutho ukubana-ke uPhilani Ncube lo wabamuthi ngubhifi uqalise kakuhle. Uzakhumbula ukubana Philani Mabiyena-ke bamxotshile ukuba abe ngumqeqetshi we-Aumine. Uncube bekuwumdlalo wakhe wokuqala kuthi ukubana ohle waqalisa ngokunqoba.
Kuyini esingakukhangelela kusasa?
I-Highlanders izabe idlala le-Black Mambas khona le esigodlweni, kuzokuthi i-Dynamos layo kukhangele ukubana idlale le-Moto Action ngeminye ke yemidlalo ekhona.